Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Robert Mugabe uselizweni leSingapore lapho ayelatshwa khona okumhluphayo. Inhlanganiso ezimele yodwa eseJohannesburg ithi kumele uZulu ancede abantu abaswelayo. Indawo elolonga abaphiwe ezandleni imzilikazi Art Center ithwele nzima ngokudinga okusebenzisa ngenxa yokuswelakala kwemali eZimbabwe. Abaphila lobugoga bathi akula mitshina okumele bayisebenzise ukwenzela ukwelula imizimba. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngesiphathamandla zebandla le-MTCT ngesikhathi kulophenyo olutshengisa ukuthi sebebalutshwane abantu abalisekelayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo. Sizalethulela ezemidlalo okugoqela iqembu le-Warriors elitshaye kwazwela kumncintiswano we-COSAFA Castle Cup. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu le-Warriors elinqobe eleZambia kumncintiswano we-COSAFA Castle Cup ngesonto. Thumelani imilayezo lwenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp, laku Facebook ku VOA Ndebele.